Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mathathu kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yisikhathi sokuthi kathesi ngakuthiwa amabandla aphikisayo amanyana. Kungabi khona umuntu osala ngaphandle kwalowo manyano.
Ukulwisana kubandla lezanu PF sokufike kuzinga elesabisayo njalo abanye bathi besabela ukuthi kungaqhamuka impi elizweni.
Imbuzo esingathi iqondane lokhetho imbuzo nale ephathelane lendaba yokuthi sikafika abantu sithiwa baya ukubuzwa bethayo indaba zokuthi kuthiwa bona indaba besapotha elinye ibandla lisiyane lelinye.
Inhlanganiso iyamaqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ifundisa uZulu ngamalungelo akhe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Ukulwisana kubandla lezanu PF sokufike kuzinga elibi njalo abanye bathi sebesesabela ukuthi kungaqhamuka impi elizweni. Ukulwisana lokhu kuphakathi kwabasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa abathi nguye omele athathe isikhundla sikamongameli Robert Mugabe leqembu likankosikazi Grace Mugabe LG40. Ngeviki edluleyo unkosikazi Mugabe ucele umongameli Mugabe ukuthi akhethe umuntu ozathatha isikhundla sakhe. Yena uMugabe ngokwakhe uchodoze kakhulu ibutho wathi selingenela kakhulu kwezombusazwe. Ibutho lona likhanya likucele likaMnangagwa. Ngolwesihlanu ababengabalweli bempi yenkululeko benze umhlangano lentatheli izindaba labo bathi kabasoze bavumele umongameli Mugabe ekhetha umkakhe kumbe ekhetha umuntu amfunayo. Ngalokho abanye bathukulwisana lokho ukungabanga impi elizweni njengoba kulebutho phakathi. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Khonokho kutshengisela ukuthi inja isela mazinyo. Ngakuthiwa abantu beZimbabwe bayafunda ikakhulu ngakuluhlu lwakithi ngapha komthwakazi. Ngakuthiwa kasila problem ekhona. Yisikhathi sokuthi kathesi ngakuthiwa amabandla aphikisayo amanyana. Kungabi khona umuntu osala ngaphandle kwalowo manyano ukwenzela ukuthi bezame ukuthi ngamandla wonke bekhiphe uhulumende kaMgaba embusweni. Ngoba singaba lomnyama wokuthi ukuyefika ekhethweni, ukhetho bazacila njalo. Bengacila njalo sebezazenzela umathanda. Angikhona ukuthi abantu beZimbabwe kunye lakomthwakazi sizimisele ukuthi siphile njalo enye iminyaka emihlanu ngaphansi kombuso weziqiwi ezevano.
Bakhona baba Magonya abathi nxa kungaphathwanga ngobunono obukhulu okuyinto lokhu okungadubuka kugcine kusiba lempi elizweni. Yebo, singafika na kulelo banga.
Uyabona into esiyenzakele eZimbabwe kathesi. Kulo muntu othethe itanka yeparafina wayichitha. Kuswelakala nje umuntu wesibindi ongafika alumathisa umentshisi. Engalumathisa umentshisi, hhayi umhlabathi uvundile kuyakutsha konke, umbuso wezanu uyabhidlika.
Ukhuluma ngokutshabalala kweZimbabwe langokutsha kwebandla lezanu PF, kodwa ilizwe lona nxa sokulempi phela kutshabalala yonke into.
Ayisikho futhi ukuthi ngigqugquzela ukuthi kube lempi, hhashi. Hajayi lokho kangufisi sibili. Kangufisi kubona omunye umuntu echithelwa umphefumulo wakhe. Ngoba impi phela ukuthi sokuchithe umphefumulo. Angifisi ukubona omunye umuntu echithelwa umphefumulo wakhe. Ngenxa yomuntu wokuza nje eZimbabwe wazogcina abantu wathatha umbuso wazenza umZimbabweni lo ngomuntu wokuza. Angikholi ukuthi into esingayifika leyo. Ungabona ngomuntu ozimisela ukuthi ungafika into njengomgabe. Ngoba ngikwazi ukuthi hayi ekazisathathi.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe. Inhlanganiso yamaqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ithola imbuzo eminengi kuZulu efuna ukuzisisa ngamalungelo akhe ngaphambilini kokhetho. Lokho kuphuma emihlanganweni linhlanganiso eyenzayo endaweni ezijeneyo zelizwe ifundisa uZulu ngamalungelo akhe achiyeneyo. Sixoxe legqwetha lalinhlanganiso umnumzana Lizwe Jamela.
Masikhangela amalungelo ku-constitution yethu uhlanganisela konke ugoqela izini amalungelo akhangelane nezepolitics ukhangelana namalungelo achiyetshiyeneyo. So nxa siyenza ama-clinics yethu eminye imibuzo iyabe ikhona sibili iqonde khonokho. Silakho ukuthi siphendule imibuzo yabantu, silakho ukuthi sisabe ulwazi ukuthi kuhamba njani ngendaba zezonezo zamalungelo angasiphathelane nendaba zonezo. Sikhangela indaba ze-non-discrimination, sikhangela indaba zokuthi akumelanga abantu behlukuluzwe indaba ezishiyetshiyeneyo eziphathelane nempilo zabantu.
Ungasipha nje umzekeliso weminye imibuzo elihlangana layo eqondane lokhetho.
Imibuzo esingathi iqondane lokhetho imibuzo nale ephathelane nendaba yokuthi kuzafika abantu kuthiwa bayahlukuluzwa bethaywe indaba zokuthi kuthiwa bona indaba besupporte elinye ibandla lihlane lelinye. So we're talking about into ezihlangane lodlakela oluphathelane lendaba zokhetho. Kuzafika ukuthi abantu baya befuna ukuzwisisa ukuthi benzeni nxa kungathiwa sokulodlakela sikhangelele indaba zokuthi maybe abanye bayaqinqabe ngingahambe emapoliseni ukuthi benze ama-report. Abanye bakhona bayafika sokuthiwa yibo abayaphila umthetho sebevalelwa bona kodwa befika e-police station bevuza igazi ngokuthi bachayiwe. Nabanye ababuza these days abanye ababuza indaba yema-registration yamavoti yokubhaliswa kwabantu ekuvota ukuthi abakakuzwisisa ukuthi uhamba njani. Bathi bayakubala okwama-biometric voter system yona leyi abantu baye befuna ulwazi olujulileyo ukuthi kwenzakanani, bazaqalisa ukurejista nini, o indaba yakhona le biometric kuyini, vele inyamazana bani, uhamba njani. Kodwa bezama ukuthi sibacacisele ukuthi hayi uhamba njani, lapho esifanele ukuthi sibacacisele.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha lenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashona phi ona amasiko ube ukhona solo akuse.
Izilukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngendaba kazodwa wabantu. Siyakwazi ke ukuthi uzodwa wabantu umuntu othanda ukutshengisa umzimba wakhe emphakathini, abantu abanye bayamthanda abanye bayamzonda. Singazi ukuthi ke labe ngilabo namhlanje umnumzana Ezra Jesus Banda kanye losakhile leline uMadube bazathini ngodaba lolu. Ngawe Madube, ubona njani udaba lukazodwa wabantu?
Yena indlela afuna ukuthi aziphilise ngayo, but njengomama bona engani usibisela phansi ngoba angeke mpho ngihamba ngikhiphe ngitshengise ezinye izitho sami somzimba egcekeni ukuthi wonke umuntu uyabe ekwazi ukuthi kume njani kwamanjani. Ngikwazi ukuthi umuntu ongumama umuntu ongumama kumele azibambe kuhle avale amanye amaphathi omzimba, but abanye abantu they are just using it for ukuphila. Sizabe singasoze sibayalele, but kimi kusayidi yami amvumelani lakho akwenzayo.
Baba Sibani, nathi udaba.
Hayi Madube, isintu sesaya ngapi Madube? Bakithi, abantu bakithi, nxa sikhuluma ngosiko lakithi, liyawazi ukuthi omama babegqokani. Emekeza, siyazijabulisa sike sahamba loDube nasafika khona lokuba Swaziland, sabona abantu bagqokene. Uzodwa utshile ngapi labantu abagqokene njengabona abantu bethu bakudala. Osisi laba bebengendanga babehambe behama bele phandle, lakathi Swaziland bayakwenza, kwakukhona esikweni lethu lesintu nesiNdebele abantu behamba benjalo. uzodwa kulanto nje le yodwa etshithi le ukuthi njengomuntu othe zijayivela kodwa ejengisa umzimba wakhe ngoba ujayiva ingoma zakulezi nsuku kodwa kwakuthoma ingoma zakhe zizitshikitsha babe gqokeni osizi babe mekeza bezigqokele khulukhena amabheju
Madube anti uyazwela ke khuluma sibandayo
nyamuzi usibandi yakhuluma kodwa phela ngensuku zakhathesi heyi akukhona ye abantu nabenza isiko but akusavamanga ukuthi phonge ubona umuntu nje
usufuna isiko life yini sufuna isiko life yini Madube sufuna isiko lethu life yini sokuliyangisana kuliyangisana imizimba liyibona
hayi okufana lokukazodwa hayi phakathi kwabantu ebantwini abaneye khona ngendlela yena afuna ukuthi aziphilise ngayo sibili yabe ebona kuyinto eright angamind ukuthi kwenze njalo but kuside yami hayi njengomama ukuthi mbe mbona omunye umuntu ekhipha kuphele etshengisa egcekeni lawo bona abana besiko uma sikhuluma ngawanginazela but baye betshengisa amavele asiyali siyabe sibona kodwa ukuthi size sibone sidlulisele phakathi hayi kuyabe kungasamanga kuyo
ababona bedlulisela phakathi ngabalunguzayo nxa ejeva kanjani ngabone phambisa unyalo lakhe ababona kodwa lana basuka ke bengani mangcolile emakhanda lapha Madube yoba basuke befuna ukubona ezinye izinto bese bekhothama satshengisa inxa yediver ngihleze ngumbonile uyabe edlalisa unyawo lakhe kukanti kube lalaba abafuna ukuthi balunguze ngaphansi basuke sebedinga ke nabo abantu abenza njalo esingathi ngama-pervert
abalunguza ngaphansi ye ngababoni nxa etshengisiwe ufica ukuthi ngabamlunguza ngaphansi but nxa bemlunguza ngaphansi isikhathi esiningi bomnanzela butezo akazake abavale ngibabanqaba ukuthi bangamlunguzi uyabayekela ababe belokhu bemlunguza ngaphansi so kwakunyawe ngizibuza ukuthi i-entertainment ngikhona icini entertainment enjalo ukuthi umuntu ongabe ayefuna ukuthi azazabone siphakathi ukuthi kunjani ukuthi engabona bekusokusithini
Sibanda
yeah ngiyamuzwa kodwa ke into khona ongavumela aphile njani umntwana siyathe siyakhuthaza ukuthi abantwana abayenza into zamasiko abantwana benza into engababisela imali ngoba imfundo yodwa isiye ngabisela imali kakhulu ke ezwe kazini le Africa ulo uzodwa uphila kwathi ezobhadala ama rent ufeed ifamily yakhe uthenga impahla zakhe ngendaba zokuthi akajive kanjani engavala asegoqa sesithini sechikiza akusena umuntu ozabhadala imali kumbona so uzalamba uzodwa kanti abantu bekelelana ukusenza lokho kwefana lawo usebenzisa unyawo ukhaba ibhora ukhaba ibhora omunye uyalihead ibhora omunye athengisa omunye wenzani uzodwa ubuya kahle kafana nabo sesabathengisa imizimba uzijayivele egcikela nibuke bemkhazela bambhadala
giba ke Madube uyazizwela lawe giba uhlelo lamhlanje
ya bambhadala shua and uyayenza imali uyaqhubeka uya phambili kodwa ngabe ukukhothameni lapho akhothame at least angakhothami kakhulu kumbela bona akhothame bona boba babengalunguzi baze balunguzele ekuqike ngoba omunye sayesathi isigweji silesi endlini wathi nalitshona lisithi liyavala afanisa kuyazibukelela uzodwa abantu mina mbone konke
ha vala sibanda
yebo kambe-ke uzodwa kasemsapoteni kasemelele eqhubela phambili nxa ekwazi ukuthi kathengisa imizimba ngoba lo mzimba kho omuhle ezijayivela kanjani hhayi ngivumelana laye ngithi zodwa qhubela phambili usenza imali
yelo-ke ngumnumzana Ezra Jesus Banda umsakazi olodumo khonangale-ke ebhilitane ngiboke njalo-ke unkosikazi sakhile liline uMadube ukhona ngale uMadube-ke eFrancis Town kule Botswana Sibanda lo Madube imbongele kakhulu
siyabonga kakhulu Dube lakusasa
siyabonga kakhulu Chisa ngiyabonga kakhulu
nami ngiyabonga Madube bye
Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
awethu ashonaphi ona amasiko ube ukhona izolo akuse
siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje ngixoxa lo mnumzana Gilmore Moyo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship sifuna ukuzwa okunengi mayelana lalokho akuhlangene lakho efunda kwelemelika njalo ukuthi uhlelo lolu usethuthukise indlela aphatha ngayo ibhizimusi yakhe na ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo moyo unjani
Ngiyaphila kunjani wena?
Ah ngiyaphila kunjani phela eMelika?
Ngithabe kakhulu ngoba abantu bangikhona bangathi bangikhumbuza ngobulawayo. I mean even indlela indawo yangikhona eyiyo in terms of heritage yabo bangathi baloku preserve heritage yabo njengathi kobulawayo. So kungathi siyafana singabantu bani.
Ah kodwa kuyabukeka mfana ngithi ukuthi ujabula ngoba hayi yazi ngasephele njini bokuzibazisa ube Facebook ugcwele ngalezi thombe zakho. Hayi kuyabonakala ukuthi uyakholisa khona phi Texas.
Ngiyazama nje ukuthi sijikele nje lapho abanye bebe lomona.
Masihlabe le ndaba ke. Awungitshele ungathi isikhathi sakho ulapha kwele Melika sesiletha umehluko na kundlela yona ophatha ngayo ibhizinisi yakho.
Yo siletha umehluko omkhulu kakhulu ngoba kathesi indlela I think vele ngathi ngisuka ngale ngangile idea of vele ngangile indlela kade usenza ngayo into zami but ngapha sengathi kunezinye izinto abazingezelele kwe in the way I do my business so ama approaches angathi asechine kancane noma ngitshisa nalomuntu kumele present business yami akumele ngathathe 1 hour ukuthi ngikhulume ngebusiness yami kathesi sengikwazi ukuthi ngathatha nje 5 minutes ngikhulume into esiqhakathekile
awungitsheleke Gilmo kunzima na ukuphila labantu abakhuluma ngendimi ezichiyeneyo njalo abaphila lamasiko achiyeneyo
kunzima kunzima uyazi noma usezimbabwe ngahlala umuntu ongamaziyo kanti kunzima so you can only imagine uzohlanganela abantu abe-west africa abe-east africa abe-north africa sonkeni nje sichiyene but into engiyithakazelayo ukuthi abona nxa sisezimbabwe singathi silobumbulo ama-south africa labantu abebotswana labezambia asikhulumisani kangako but nxa the more siphuma sisiya kwamanye amazwe singathi siba ngabantu banye so mina ngithakazela khona ukuthi size zakunanzelela sisemelika ukuthi hhayi i-Southern Africa singena sithola sitshaya i-xenophobia but singabantu banye ngoba ngapha sesingathi sibambele ama-values ethu ayafana indlela esicabanga ngayo iyafana
so Gilmo ubona ngani usisungule na ubudlelwano labafundi abadabuka kwamanye amazwe
hayi ngoba lami sengifunde okuningi kakhulu futhi kwabanye bona laba abaphuma kwamanye amazwe ngoba besides ukuthi sibe ngapha emele kanti lathi sife sifundisana njengabantu abafunda esiphuma kwamanye amazwe e-Africa
kodwa ubona ngani kuzathuthukisa isimo sebhizimusi lakho na
sizathuthukisa ngoba vele ngibuyela ekhaya eZimbabwe imicabango yami ukuthi ngisebenze kwi-Africa yonke nje so vele i-opportunity yokuthi nami ngikhulise ibhizinisi ngoba kathi singase ngikhomeza sithi ngifuke eBenin kumbe eGuinea Bissau
sike saxoxa ecingweni wangitshela ukuthi sebenze ukuthi liphathe inhlelo lapho beliyenza ama-presentations litshengisa ingcwethi esijiyeneyo zebhizimusi ukuthi lina njengabasakhulayo abadabuka kuzwekazi ele-Africa liphatha njani amabhizimusi enu lokhu kuhambe kanjani
lokhu kuhambe kakuhle sibili ngoba siqala sonke nisibesibe vele singabantu kade besebenza siphuma lapha kodwa I think i-challenge kade siyayo ukuthi amabhizinisi ethu siwafaka njani ku-30 seconds like elevator pitch amabhizinisi ethu siwafaka njani ku-5 minutes ukuthi abantu bezwisise ngokwezinye izikhathi njengabantu abathi nxa sikhuluma ngamabhizinisi ethu yabe sithi facilitation platform kodwa umuntu nje ohamba nje street yabe engakwazi ukuthi lokho kutshone ngoba lawo ngamagama ngama-buzzwords thina esiwasebenzisayo ngathi kuthiwa ngama-jargon like i-medical jargon, session jargon, i-media jargon. So ngapha bebesifundisa ukuthi uyibeka kanjani indaba yakho ukuthi umuntu onke eyizwisise straightforward ungakhulumi ama-buzzwords ukuthi abantu bazabona ngathi ufunde kakhulu.
Ngempela viki ezayo lizabe liza la esigodleni se-Washington DC. Kuyini okuzabe kwenzakala ukuthi lize la?
So sonke siyahlangana nje sonke nje kade sikhona ngoba sonke sisema university chene kodwa sizahlangana ku one ndawo sibe sesiba lama sessions esiwayenza during the day then lokungama ignite talks angathi ama TED talks sabe siwayenza
so umbuzo wamgcina ke moyo lapho ugoduka ekhaya ukhangelela ukuthi uzasebenzisa ulwazi lwakho kanjani ke
mina into engifisayo ukuthi uma mphendule eZimbabwe ngime la ngama workshop nginikeza feedback waba ingcebe ngathola okunye nami engakufundayo then from on top of that nasengifaka nje imfundo engayifundayo eAmerica sengifaka ngapi emsebenzini wami that's where is introduced ilokhu ze continuation business yami
hayi moyo siyabonga kakhulu bhuti bekuhle ukuba lawe kuhlelo angithi
hayi siyabonga baba
balaleli isikhathi sesiphelile masidibane ngevikezayo olevalalisayo uMike Hobe lilale
le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi we-Methodist umnumzana Thandeko Zinti Mkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo labalaleli kumagumbi amanomhlaba.
Mfuna sikhangele ngodaba lwabantu abampofu okugoqela intandane kanye labafelokazi. Uthini umbhalo ngabantu laba?
Umbhalo ucace cacile. ngokunakekelwa kwabona labo obabethe abampofu abafelokazi lentandane. Umbhalo ubeka emahlombe amakholwa labantu bonke ukubana kungumlando wabo ukuthi babone ukuthi laba bantu abaswelayo kabasweli, laba abafelokazi labo kabahlukunyezwa. Intandane lazo akumelanzi bubone ubuntandane bazo, ngobana njengebandla-ke ibandla ngebandla libandla lenkosi lonke, kungagadekekile ukuthi yiliphi iyo mlanzi wokuthi labo bantu banakekele, ngoba labo badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, bayingxenye yesibuko sikaNkulunkulu nxa sithi bakhanyele.
Lina njengamakholwa esiKristu mfundisi, ungathi liyawufeza na lumlando?
Amabandla ngamabandla ayazama kakhulu kusukela emuva khona le ukubana banakekele laba bantu abaswelayo. Mina nxa ngathatha elami ibandla elamawisili, ungakhangela eHarare kule ndawo kuthiwa yiMayfield Sikhe Children's Home, lapho kugcinwa khona abantwana abangalabazali ngezizathu ezithiyeneyo, besukela ebantwaneni abancane kakhulu baze bafike ebangeni lokuthi sebele minyaka eyenelisa ubudala babo. Njalo ngapha kwelakithi emaNdebeleni uhlelo olunjalo silalo emzini yathi mishini esibomvu kwelasemzingwane. Ngitsho nje ngiqamba indawo ezingaba mbili ilizwe lonke, amabandla ngamabandla alazo indawo ezithiyeneyo sibili lapho abantu abaswelayo intandane labafelokazi abancedakala khona, ngoba ivangeli lokuthumayela ukuthi uzakuya ezulwini ungazange unakekele laba bantu kalisebenzi. UJesu ngenye imini uthi nxa bembuza ukuthi langibona ngilambile alingiphanga ukudla, langibona ngihambaze alingembathanga, nxa bembuza ukuthi Jesu sakubona ngathi asazenza khona lokho, uJesu uthi nxa lingakwenzanga kulaba abaswela ukudla, abaswela izembatho, abaswela uncedo, kutsho ukuthi lakimi alikwenzi, ngoba laba bantu yibo engibameleyo, yibo engibanakekelayo, yibo abasenhlizweni yami.
Uthini ngabafundisi bakulezi nsuku laba abanye abahambela phezulu, abaphila impilo yaphezulu, abahamba ngezimoto ezidulayo, abazithenga njalo ngezimali ezikhitshwa ngabantu abampofu emachurch abo?
Bengibala nje omunye umbhalo othi uJesu wanika ukudla abantu abazinkulungwane ezihlanu. Kulezi nsuku abantu abazinkulungwane ezihlanu yibo abanika ukudla umfundisi oyedwa. Kangisoli lutho, kodwa-ke kayisikho khona lokho, ngobana umsebenzi kamfundisi ngomfundisi ibandla ngebandla kumele kube yikwelusa lokunakekela abantu. Lokho kimi mina njengomfundisi wewisili kayisilo ivangeli eliqondileyo.
Akuyiqibe mfundisi ngombhalo, ngamafitshane nje uvuselele imoya edabukileyo lamhlanje.
Ngiza kuya entshumayelweni yasentabeni uMateyu isahlukela sesihlanu. Izindima nje phosa zonke ezikhulunywa ngabantu okuthiwa babusisiwe. Ungakhangela indima yesithuba ithi babusisiwe laba abalambele bomele ukulunga ngobana bayakusudiswa. Kutsho ukuthi abantu bakamlimu lapha abakhona bafisa ukubana bahlale bezuza ukudla kwenyama lokomphefumulo. Ngakho ngalesi sikhathi sathi ukubana sithi uNkulunkulu olungileyo neni mandla wonke, napha abantu bakho badubeka amagumbi ngamagumbi, bahluphekile kakhulu ngalezi nsuku, baswela ngitsho baze baswele lento ezincinyane zokuthi bazisize. Abanye ngabakwazi ukuthi bawudlani nini, abakwazi bagqokani nini, bawukuthola phi usizo lwabo. Kodwa sithi abavumelane lencekeko uDavida xa esithi ngiyakuphakamisela amehlo ami ezinto abensizo lwami lovela phi na, sizo lwami lovela uNkulunkulu mdalula elizweni nomhlaba. Babusise uNkulunkulu abantu bakho, bangaze balinda impilo ezayo, kodwa impilo le abayiphilayo emhlabeni mayibasondeze kuwe, ngoba nokuswela kungabehlukanisa lawe. Kodwa uPawulu abo yathi kwini ungasehlukanisa lothando lwakho na, abantu bakho badubekile bakhathazekile baduduze ngoba bona uNkulunkulu bezima.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Lolo be guluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi we Methodist umnumzana Thandeko Zintimkandla. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lesinazo lona elisanda kwethula indlekizane yesingle elesihloko esithi Tapinda. Kahle ngibamba ama break khonapho ngilibuyisele muva kwezinye ingoma zaleli qembu ezidle ubhedu njalo eziqhubeka zijajulelwa nguZulu. Le ngethi Kalanga Child ephume ngo 2015. Kalanga Child ulandele enye njalo indlikizane yesingo yaleli qembu ethi Kubukalanga. Selikwenzileke njalo iqembu lesinazo ngale ethi Tapinda. Kume umkhokheli waleli qembu uTeacher Bona Malaba ekwelengilandi lapho ahlala khona sambuza ukuthi ingani kahle kahle lingoma.
Kule ngoma ethi Tapinda ijonge kakhulu abantu abase diaspora ubunzima abahlangabezana labo besebenza nzima kulama expectations amaningi abakhangeleleyo ikakhulu ekhaya ukuthi kuyase kulama extended families zifuna lokwana lokwana kodwa ke abantu abaningi abakwazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthi imali le itholakale.
Bayamukele njani lingoma abalandeli enkundleni eselifakekizo?
Hayi kukhanya abantu bayayithanda kakhulu lingoma mpela. Isikhala lasemsakazweni ekhaya sigqulagqula mpela akusho ukuthi abalaleli bemisakazo labo bayayithanda.
Idlalade lesibili okuzaba khona lalingoma elibuya nini njalo abalandelo ngabathembisana?
Idlalade leli lona vele belifanele sibiqale January 2017. Kodwa ngemva kokuthi sikhethwe kumncintiswano weBulawayo Arts Awards, abantu baqalisa ke ukuthi kube le demand ukuthi abantu bethi hayi cele ezinye ingoma sizwe.
Umalaba uthi idlalade labo lesibili liyeza kusikhatshana esizayo njalo ngompalakazi baza kwethula idlalade labo uKalanga Child koBulawayo lapho okuzaba khona labahlabeleli lamaqembu afana labo iyasa abaculi abafana lo Socha Moyo uNduksi Junior labanye. Kodwa okwalamhlanje sithi Tapinda.
Fanele ke mthwakazi olivalelisayo ngontungameli inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.